kuyindaba esiyizwayo ukuthi utsho njalo isifiso sethu sokuthi abe isibabele siqiniseko salokhu akutshoyo. Siyakhumbula ukuthi kwake kwenzakala indaba enjalo ngo-president waseRwanda u-president Kagame owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi. Isifiso sethu ikhangelelo lethu yukuthi nakhona apha eZimbabwe soze sibone abantu abazenza njengeRwanda bethi hayi please sicela ungahambi ehlala ukulokhu khona, abe sehlala esithi ngicelwe ngabantu ukuthi hlale. Yiyo into esifisa ukuthi nga iyenzakala. Kodwa nxa yena ezikhulumele ngomlomo wakhe sizazama ukuthi simcele ukuthi abambe ilizwi lakhe khona lokhu akuyithileyo kube yikho lakanye.
Kodwa ukuthi lapha linalibambe likantulo yini kumbe kukhanya kukhona khona?
Hayi, kuvele kukhanya kukhona kukhona ngoba laba abantu abahamba bechumayela ivangeli lika-2030 siyakukholwa ukuthi kababodwa kukhona lapha abathola khona intshukuntshu zokulichumayela leli vangeli. Okutsho ukuthi kusukusela namhlanje kuzabe kulabanye abazabe hamba sibebhoda besithi hayi uthe siyedinga ongasikhokhela ngaphambi kwakhe, bese kusithi abanye beqhubeke besithi 2030 ngevangeli lena lelo. Kutsho ukuthi kukhona okufihlelwane khona induku emqubeni, kukhona okuyavela sisiya phambili. Kodwa thina ikhangelelo lethu ngelokuthi nxa umuntu esebekhona esihlalweni okwamahlandla amabili agcine khona lapho.
Kodwa angagcina yini kumbe vele lapha abantu babanjwa amehlo?
Esikubonayo yikuthi kukhona ukufihlelwana induku emqubeni, kukhona osokungenzakala lapha phambi ukuthi abanye bezwakale sebesithi hayi akangahambi, abe sesithi ngicelwe ngabantu bathe ngingahamba. Sikhangelela ukuthi yena nxa esekutshilo kusingezwa futhi abanye abantu besithi hayi kangahambi. Ungabona sizwa abanye abantu besithi hayi kangahambi kutho ukuthi kuvele kulohlelo olukhona olwensitha olozombangazo olunjalo.